ukuzwa kuthiwa kulo dokotela ongasi dokotela but owamadlwane okhona phana osebenzela khona phana kusikhahlameze kakhulu ngoba sikhangele thina ukuthi i-right to health ilungelo lezempilakahle ngendlela elibekwe ngayo kusisekelo sombuso u-section 76 liyileliyana ilungelo esithi it's an overarching right ilungelo elenza umuntu ekwanise ukukholisa amanye amalungelo ngoba nxa umuntu engelampilakahle amanye amalungelo asuka engafezeki njengenhlanganiso ekhangele ilungelo loluntu eZimbabwe umnyaka odlulileyo kumbe singathi from 2022 umnyaka odlulileyo lalonyaka sizuze ukukhonona kwabantu abambalwa ngendlela abaphatheke ngayo ezibhedlela esithi thina ngama-complaints about i-general lack of adequate service or i-increasing negligence ngendlela abaphathwa ngayo sibona ngani kuyangenelana lendaba yinaleyo yokuba lama-fake doctors or fake medical practitioners of some sort ezindaweni lapho kungamelanga bebekhona bese besebenzelana loZulu ngendlela engayisiyo okumele ukuthi umuntu afundile waqeqetsha ezikolweni zabe mpilakahle angaziphatha ngayo.